nokukhona ukuthi thina njengabatsha abenhlanganiso yemovement for democratic change njengoba kwaphuma edalela iparlamente edalela court ukuthi isupreme court ukuthi kufanele ukuthi kuhanjwe kucongress esibona ukuthi lokho akwenzakala. So njengabatsha ababemele inhlanganiso ngomnyaka ka 2014 sesingene yabo esidawuzi ukwenzela ukuthi silungisise izinto ezenzakala okokuqala ukuthi ke ukulandela ke kwejudgment yaphuma eSupreme Court ukuthi kufanele ukhanjwe kuCongress, okwesibili ukumeka sure ukuthi e-Harvest House ayikontrolwa ngabantu abanjenga uboMonzora abese befuna ukuthengisa i-Harvest House. So njengabatsha uyakwazi ukubana ke thina kufanele kube yithi ke esigcina umuzi, yithi kufanele sigcine inhlanganiso, sigcine ubukhokheli. So siyenza lokho within the confines yomthetho webandla le-Movement for Democratic Change oyiwo sipha amandla ukubana sigcine inhlanganiso lakho konke elakho lobukhokheli bayo.
So lapho-ke lithethe njenge-MDC Alliance kumbe i-MDCT.
Singene njengabatsha abakhethwa ngomnyaka ka-2014.
Kutshoni khonokho?
Kutsho ukuthi singene simelele abakhokheli abaku-Movement for Democratic Change.
Singathi-ke abe-MDC Alliance le-MDCT pho bame ngaphi khona manje?
Bonke bakhona ngoba kulabanye ababe hamba le nto yokuthi siyi-MDCT, thina saforma i-MDC Alliance sonke njengabatsha across sihlangane sonke ukubana simekeshi ukuthi kuyaba lokulungiswa kwenkinga ezikhona ikakhulu e-Harvest House njengoba kuyiwo umduli oyiwo ke i-headquarters yethu.
Singathi kwamanje liphakathi libangaki khonapho?
Asikho baningi, sibalutshwane njengabatsha ebechiyene siyasikho baningi kakhulu nje, singabatsha nje, konke uhamba kuhle, abantu bayangena abanye bayaphuma kamanje besile press conference, yonke into ihamba kuhle.
Singalo mapolisa lamasosha awalihluphi?
Hayi, amapolisa akhona phandle ayenza kwenzayo, bagcina ukuthula elizweni, thina sikhona phakathi sigcina umduli wethu, sihamba kuhle ukubana ke inhlelo zethu njengoba i-COVID siyayihla sesikwanisa ukuthi ama-youth sihlangane sikwanise ukuhamba phambili ngenhlelo lokulungiswa esinukenza ngakho mayelana lokulwisana le-ZANU-PF.
Singathi kunxasa sikhangele khona manje bathini abakhokheli be-MDC Alliance labe-MDCT ngalokho elikwenzileyo?
Thina simelele ukubana i-National Council eyiyo ihlanganiso enkulu uma singekho Congress ukubana ihlale ipheke umhlangano i-direction yokubana hayi sesihamba. So okwamanje thina njengabatsha sibambe indawo siyigcinile ukwenzeka ukuthi i-National Council iyenze okufanele kwenzakale, kuhlanganwe umhlangano siphiwe i-direction, lathi njengabatsha siphiwe i-direction ne-National Council.
Ubona ngazani kungaba lokumanyana phakathi kwe-MDCT le-MDC Alliance ngalokho selikwenzile?
Thina okuqakathekileyo kithi yikubana ke siye phambili ngokulwisana le-ZANU-PF, njalo indaba yokubambana eqakathekile nxa engaba khona ekuhambeni thina njenge-youth. Umsebenzi wethu yikubana siyamekashe ukuthi imiduli lakho konke kwe-MTC kuyagcinwa kuhle, yiyo imandate yethu, yikho silapha e-Harvest House. Okuningi i-leadership yiyo elomlando ukubana yenze ama-decision thina siphiwe i-National Council i-direction.